Kunyaka ka 2013 izakhamizi zasesomnene lezi zalwane zakule ndawo esezihlala phandle kwelizwe zakubona kufanele ukuthi zakhe ikilinika yokuphathisa abahlali balumango. Bathaya izitina, bathenga lesamende, baqala ukwakha ikilinika. Ukansela Lendi Ndebele wasesomnene uchasisa kabanzi ngomsebenzi omkhulu owenziwa izakhamizi.
Esavumelana lezakhamizi ukuthi sizakhele ikilinikhi yethu. Siphakathi kokuyakha sesiqeda sesiqedile ukurufa i-first wing, umsebenzi sesiwuhambile, abantu bezitshayela izitina, bezilethela izamende, beletha amanzi, obhilida bengabakhonapha, izinto zonke sibone zizinhle kakhulu. Besikhangeleleke ukuthi sisiya phambili, siyakwakha ama-nurses cottages. Thanda ukubonga futhi abakudiaspora lithunganyelwa nguPhangisani Ncube umsebenzi abawenzileyo ngamasamende, ngemali, langokho konke okuningi.
Umnumzana Fiyo Sinkomo ngumsekeli kanobhala jikelele weSomnene Clinic Project. Yena ke uthi iklinika le isizaphela ukwakhiwa.
Sesile material ekwanayo kuclinic ukuthi singayifulela, sifake ama floors, siyenzele paving emkotweni wethu lo phambi kweclinic lapha. So kathi si isamende esilayo esifuna ukusebenza isile 61 beds only. Sishota nge 200 beds.
Umnumzana Ferguson Sibanda ngesinye sezakhamizi ezisebenza imini lobusuku zisakha ikliniki.
Lokhu siqalise okwakha nje, hayi silokhu siqhuba, khona siyasilela lapha nalaphana, kodwa hayi kuyahamba. Abangaphandle kwamazwe kubo South Africa sebe balokusixhasa, kodwa ke kuqakathekile ukuthi sizabe silokhu sisebenza siyaphambili.
Labosomabhizinisi besomnene abancedisayo laba kulolu hlelo. Mnumzana Ben Vuka ngomunye wabo.
Besicela bakithi ukuthi sisemsebenzini wekliniki okuzama ukuthi sibe le kliniki pho kulobu nzimanyana ukuthi siyiqede. But siyakhala sile ukuthi nxa singancediseka ngoba ikliniki le izasincedisa ikakhulu njengoba sesikuvikele lo mkhuhlane nalo we-COVID. Ukuthi mangabe omunye wethu kumbe ubanjiwe kumbe yini khonapha esigabeni sakithi abantu bancediseke.
Abantu besomnene bahamba imango emide ukuyadinga usizo lokwelathwa emaklinika akude lalapho abahlala khona eseduze ngumango engamakhilomitha adlula lithumi lanhlanu. Ugogo Nkosikazi Mpofu uveza injabulo enkulu ngomsebenzi omkhulu oqhutshwa inzalo yalumango.
Besihamba umango omude mude kakhulu singakwanisi ukuthi nxa ungenamali vele ungayifika ngenyanga. Sesiphele ngokumalisayo, so siyakha iklinika yethu, sicela uncedo.
Unkosazana Silibazisa Ndebele esinye sakhamizi salomango ugcizelela ukuthiwa ngugogo.
Siyasebenza eklinika, sisakha iklinika yethu ukuthi iphele. Silesifiso sokuthi iklinika iphele kodwa izandla zimfitshane ukuthi siyelatshwe eduzane, singayikhatshani. Sizasincedisa ngokuthi abantwana bathole usizo lokuthola imithi lokwelatshwa, labadala eduzane bengahambanga imango emide.
Esinye isizalwane sesomnene esidume kakhulu uDr. Themba Bhule osebenzela kule Australia uphathisa kakhulu kunhlelo zalesi sigaba. Umnumzana Los Pampande nguye obekhona emele uDokotela Bhule.
Sibusiswe ngu-Dr. Themba Bhule ngemali efika 1000 inkulungwane zamadola emele kuthe ncedise ukuthi izakhamuzi ezizabe zisebenzisa le kliniki kube lamanzi ahlanzekileyo ngokudrila ibhola.
Omunye wabakhokela uhlelo lolu obona ngokuqondiswa kwalomsebenzi o-coordinator umnumzana KK Sibanda ukutaza uzulu olaleleyo kwamanje lanxa engavele somnene ukuthi ancedise.
Sikuqala kakhulu bakithi kubambisana ukuthi into le iziphutshe, ngeke iphutshe singancedisananga. Sidinga uncedo ebantwini bonke abazalwa khona apha esomnene, labangazalwa esomnene, labangahlobani lathi, ngoba iklinika le iyakhelwa umuntu wonke. Akula muntu ozafika lapha ekliniki engatholi uncedo ngoba akazalwa lapha, ngoba akahlobananga lo muntu. Kodwa as long uyisizalwane seZimbabwe, even if ungaso sizalwane seZimbabwe, uzwana labantu beZimbabwe, sicela uncedo bantu bakithi.
Anxa umsebenzi wokwakha iklinika esomnene uke waphazamisa nyakanye ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe, ikhale lokuqala ukusebenza kupheleni kona lomnyaka ka-2021. Abantu balindawo bathi bakubona uqakathekile ukuthi bazenzele inhlelo zabo zentuthuko, bengahlaleli izandla, balinde uhulumende ukuthi abasize. Obajabulisayo bathi ukuthi inzalo yalesi sigaba esebenzela kwamanye amazwe ayikhohlwanga lapho edabuka khona. Sibenelisa ukukhulumisana nabasungula lolu hlelo lokwakhiwa kweklinika belethemba lokuthi luzathi luphela kusungule ezinye inhlelo zokuthuthukisa lumango. Imela isitudio 7 kuwa 18 esomnene kamramu Ezra Chisas Banda.